lamukela wezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhulumi.
Konke kukhangele mama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izimo lokulima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabo mama. Kubuye khonapho emisebenzini wema-sector. Into eziningi zisezandleni zabo mama. Kethe mama kuyabadibela ukudlulisa ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi mama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil kumelabe $100 esandleni. I-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayikho ubakabasebenzi laye ngasebenzi i-informal trade. Don't imagine. Uthengisele omunye iziti la ubani omunye othenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kutama imali yesaka lempuphu okuthengisa ubhi yempuphu okuthengisa ukuthi omama badala lasendilo kana omthwalo wedonki siylatho kokudlala banaka ukuthi aye mama bakathiwani yakulungisa izinto zakulama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yethu angikayiboni sibili impumelo yakho ningata ama-results akho nalawo ayabathaba.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Akunatheelizweni ezikulisikhambelile kungazabe lukuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxa zingala lutho ovela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlawumbe uhodile uyahamba uhleka mhlawumbe lelo langa uzwa ngezihlekeli uwedwa but wathi le omunye ekhangele ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kudlile kuye abantwana baye isikole kuyembatho kugqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi lama laye akhangele omunye vele ngazabe kuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa ubakhona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lilenzuzo efana nayo elithokozisayo nxa esiyazuza uyathenga i-city for example ehambe uyothenga inyama inyama uthenga inyama yefish iphuma amaqasha angu-2 isuphela ishomoliya oyishe engadini sidliwa ngabantwana amaqasha asengakabani. Akungitshela ukuthi abantwana bonampilabo babe sizabela ikhangela lami ngabe yinkangela ukuthi kathina sesidinyama thina singadli vele sesisiye sesisiye ekugcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usiza njalo ukuthi kuPollard kulama-thematic committee zikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee le yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo iye sikhangelele ukuthi sike ngathi singomama lapha lapho siyahamba siyebhodla khona kele ukuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyiwe bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile khona njengoba izitho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela ukuthi kephume isidindi sekuthesefile i-120 sekuyi-120 so yiso esithi thina ngabe kuthiayabe mama yena le iyakhangisa sikile ibe khona masinyane mama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende ukuthi nanzi amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo yabo?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikambamanga angikawuboni uvuto sibile ngathi mina lowo umvuto sibili uyazanga yebo uyazanga njengakhonokhu nje khathi esingabe ephalamende sesayenzela yona leyana i-professional representation eyokuthi kulabo mama ngoba ababevele besivalile kodwa esesikufuna kathesi ukuthi sibili hhayi imzamo kube yizebra kube yindoda kube umfazi kube yindoda kube umfazi hathi keze ukuthiwa khona i-reserve ezindaba sifuna sibe yi-50-50 sindlela leyo hathi i-50 leyo yokuthi kuloku lizakuphiwa kule ngxenye eliyiphiwa ngaleyo ndlela nje ngakhonokho ngathi yikho ngenze engathi ngingambona engazathi ngaba kusekungami ngakhonokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lokhu ngcono esiyibe siyifazi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo sizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, yikho lapha e-Washington DC.